njengoba ngathi sikupolitiki ukuseze izinto ezindidi okwaqala ukulethela abantu bakithi usizo sezimbabwe inkululeko okwesibili ukuthi sibe ngurhulumente obusayo esingathi to attain state power sithole amandla ukuthi sibuse sikhokhele ilizwe lezimbabwe ukuze sithole ukukhokhela ilizwe lezimbabwe sikuthola ngokuya kukhethu ngoba yiyo indlela ekhona yokuthi ma ufuna ukuya state house uhamba ngayo kodwa inkululeko yezimbabwe ngoba ukhetho soludlulile siyananzela ukuthi ukhetho lolo lube khona lusibekile kulethela abantu bakithi inkululeko yikho sibona abantu belokhe bethunjwa behlukuluzwa ngemva kokuvotela esingathi ngurhulumente abamkhethileyo ngoba siyazi ukuthi kukhona okunye okuthile okwenzakeleyo impumela yokhetho yama-results ama-elections ayisazanga yaveza izifiso zabantu
pho sekusitshoni ke lokhu
ngenxa yaleso sizathu sibona ukuba khona kwe-CCC ephalamenti kungento kuyinto engenza ke isize uZulu weZimbabwe ukuthi athole inkululeko ngoba uzibuse samthathela uSmithi usetshontshwe izanu uzanu wawudla lowo zibuse wawuguguda wawuqeda sesifuna uzibuse omutsha iphalamenti khathesi ngendlela eyenziwe ngakhona sokwenziwa ama-recalls kwavota kwenziwa i-by-election izanu kile 2/3 majority asiboni thina njengozanu ukuthi lokho kuyinto engenza ukuthi abantu bezimbabwe bakhululeke lokhu sikusho ngoba ungakhangela from 2013 kuze kuyofika namhlanje izanu kule 2/3 majority ephalamenti bathethe kunokuthi balungisise imithetho ihambisane lesisekelo mbuso we-constitution esayithola ngo-2013 bona bazame ngamandla wonke ukuthi bayitshintshe i-constitution bayibhale kutsha number one number two kube lo mthetho ephandiweyo etshengisela ukuthi vele lo mbuso okhona awulandi labantu
lokhu libona ngani kungasiza ngani
uyabona abantu bezani ngamagwana into abayesabayo bayisaba uZulu ngoba lohulumende okhona uyakwazi ukuthi ukuba khona kwakhe kungenxa kaZulu owakhipha uhulumende kamgali esihlalweni besebenza namasosha ngalokho-ke kubona nxa kungathiwa abantu baprotesta kumbe bayadimasitha bayabhikisha bazabalaza entike zabalaza into ethize kulo mthetho kuvimbayo ukuthi kungenzakali ngoba amandla kaZulu uhulumende uyawazi nxa sisenza njalo sinika uhulumende isayini yokuthi lokhu kokuthi sibe sisenza izinto ezikhontrolwa nguwe ukuya emakhoti amakhoti amanye angene ebusuku lizwe indaba kade namangabhamu esithi ikhoti yangena phakathi kobusuku sesithengele uhulumende hayi into zakho zenza zonke asangene kizo iveki le eyenza isigede lembhanga lesingundembunde isenza lezanu kasangene kikho okwamapholisa asekela ibandla lezanu asangeni kikho okokuthi abantu bayabotshwa bebotshela abantu abangazenzanga njengabongarivumi labojogqala labantu be-emarati abangu-9 asangeni kikho sesingcelelana sesibatshengisele ukuthi ithize yini versus thina sokuqhudemanikiniki kathesi.